ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus wobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kuleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona bedolobho. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezanele ukuthi-ke sikhangele labo ababele gciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Silisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasithoba minwe munye i-79. Umuyi ubikwa ebhubhe esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela ewange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisithiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngeze impila kahle lokwendliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka ngo-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona bedolobha. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreywe laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kutshawo 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende watsho ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sikhanga ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezitshiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawa iqalisa ukuspreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khonoko.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni
ukumemezela ngalolu hlelo. Uboni ngani iningi labantu liwutholile yini lo umlayezelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngikazi ukuthola kuyimbiko eborder kuWhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizasprayer emini. Ngithole vele emini yantambama sibili phose sokungama 2. Engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukusprayer kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa City Council imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma WhatsApp lapho ifaka imlayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, because what abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edolobheni.
Ikhansili isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingela amanzi ngezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days. Nxa ukhangela ukuthi 108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiponosolo sethu thina njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lezi ke sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma iCity Council iletha amanzi ebantwini ngobusuku kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phosa amalanga amane alengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing then esikhuluma ngayo ingasa observe. Ngikhuluma nje lapha ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asupplya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi uCity Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethela nalezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Kampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana leSouth Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanu kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asila zibhedlela ezanele ukuthi ke sikhangele labo ababe legciwane. Okwesibili ke kasilamali yokuthi sizincedise nxa igciwane lelingabuya ngesiqhuku njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe nokudla kwaneleyo asila kudla kwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe benemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunje nje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo elezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo eHarare ukuthiwa iWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kulushupho esilalo kakhulu. Yebo yebo ngabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulela abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basprayer kuyona le indawo yembare msipho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa mbona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare mbona ngani sizaba lenkalakato yohlupho esizakwehlile kulubambe ukuthi uzakwehlile ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizimusi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezisilelayo elizweni, ungaze ukuthi abantu basebenzise yipi imali, ambona ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni, okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho, sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe, ambona ukuthi kungaba lobubelo abantu bangaze basebenzise ke imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba lobubelo kuphela yilokhu abathi kona yi-liquidity on the market, ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani ko kungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni, mbonani hayi akulabubelo lanxa imali ingazibe khona.
Kona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla, athengisa ukudla, layenza lokhu okuthiwa yi-essential services, lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe, yiwo asele evuliwe. Kathi ke wonke amanye ayo avaliwe, ikakhulu awabantu abazisebenzayo, abazisebenzelayo, abanjengalaba sithi ngama-vendors nabanye abanjalo, kakula ke ohambayo, kakula osebenzayo, mbona ngani ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasotsha lamapholisa ukuzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa omastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba le-Newsday, ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, ethanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe. sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress per structure ka-2014. Lento abayikhulumayo ifana lokuthi kuthi ubaba womuzi esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi, omunye aphuma yakho umuzi wakhe, omunye ethe seyakho umuzi wakhe. Sokusele unquwa nje olungasela muntu, kube kuthiwa hhayi kuyelani kehlala kunquwa lwa nomunye nomunye kabuyele lapho ebehlele khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto yayithiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election le edlulileyo. Watsho ubabundiweni ukuthi hhayi amakhothi asezimbabwe ngisho labosebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona, lakhona loku vele osebhuku babengajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyelwe bek kuma-structures ka-2014 ya-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitho i-1/3 abantu ababekhona. Into engekhoyo le
amsa uzokhuluma ngumelusi awadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo kuthiwe sihlale ngohulumende, mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga bayenzane lockdown kuzalimala abantu abaningi ngesikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo balushwana abantu abathelelekileyo, cause ngale lockdown i-lockdown is work, lockdown is work, lockdown iyasebenza. Silaleleni baleleni president wethu, sibalaleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu, siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lumsebenzi umkhulu yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile ukubana bazivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo kulo umkhuhlane. Mina ngusifanda ebasakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki. Ngilapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye, siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo umkhuhlane kawufuni ipolitiki, please siyamncenga. Ipolitiki kasiyifuni, kasimanyaneni sibe muntu munye.
Mbingelele nami emsakazweni we-Studio 7 kwi-VO Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane seZimbabwe eHarare ayikho kahle, like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo, singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right, I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown bese kubonakala ukuthi le sifo simemethe okungakanani, andibona kuthathwa amanye amadizishi.
Salibonani izihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili loko kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sibili, sithathu, sine. Emzindleleni lapha akuhambeki, amapholisa namasotsha ayenza ama-roadblock. Bekubuza ukuthi uya ngaphi, ufanele ube lephasi. Right, thina sihlala emakhaya, itown yethu eseduze iPlant. Sihlala emakhaya, uma ngabe mhlawumbe ngisebenzisa ibhenki sengidingela imali isebhenki, kufanele ngiyilande, ngenze njani? Akula ma-transport, akuna ngilukuhamba endlela elifanele kube lepass yokuthi ngiyangapi ngiyokwenzani ngibhalelwa ngubani manje ipass ke manje mase kunje sikhanya ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela besicabanga ukuthi kuhamba ngayo sina sitshele ukuthi sihlale ezindlini sihlezi emakhaya asiphumi sinema problems esinawo kathesi emabhenki avulwa sokufanele sihambe siyebhenki sizohamba kanjani siyelanda izimali zethu emabhenki bengicela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicacele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuze lithole izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo Scott Mpofu isendaweni yasempowenzi under Mangwe ngiyabona
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbabwe ukuthi abantu bahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluze abantu akumelanga zomunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi ohamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazophuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluza abantu hayi akukho right lokhu umthetho uhulumende kathiwo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela athiwo ukuthi atha abantu manje sebetha abantu bahlukuluza abantu hayi bangayenzisiwo abantu hayi hayi kodathi singafika ekahambe sisuka khona siye ekha bazasihlukuluza vini ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbabwe hayi uma umnankakho wava umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli ngiyalibingelela ngalesi sikhathi
gama lami unkosi khona khuphe ngibuya ekheze homestede okokuqala mbingelela bonke abalaleli ngalesi sikhathi hayi sibona yona icorona leyi bakithi ayiayiay njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi siyaze siphelelwe zimali phela ezindlini ngoba lokhu esaqinisela azathi naze siphelelwa zimali hayiayiay hayi lumkhuhlane besicela unkulunkulu ngawo yangelela siwuphelele umkhuhlane lo hayiay sesikhathile ngawo
lumkhuhlanenaumsesi into engiyibone lapha ejombe lapha ezimbabwe ejombe ngifike emavenkeleni lapha emanje but ngiyakubona lapha into enkingeke lapha manje ngikubona abantu ngama-past 6 bechayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abahla abashayiweyo bechaywa those people abakade bechaya i-right police nama-regular labana amapholisa lawo bangazivikelanga kade bengazivikelanga kona lapho ngihlile ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyo nga amapholisa ehamba echaya abantu ebengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babe sebeqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka kekekeke then into leyo manje nxa injalo ukuthi khona amapholisa wona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banjhayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisiwotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapholisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 simele sicicane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina isesirongo thina isesisemkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyobadlala le nto leyo ukuthi wona vayenze into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuyele motor begcwele i-truck bebuyele bezochitha abantu and then bebabuthana begcale isinuka. So lokho akungiphathi kahle, angikwazi ukuthi i-government ithini ngakho.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ele South Korea elinconywa umhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngeviki ezayo. Ngesikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Nanso ke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha owesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. amankampani asetshenziswa izalane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.